ngibona engani uPresident Mnangagwa uthe eqala umsebenzi engani ufuna ukwenza into ezehlukeneyo kulo former president uMgabe, but siyayinanzelela ukuthi akula consistency, kuyaqala lokhu kwekele, kuqale lokhwana kwekele.
Abe Amnesty International labo bakhala ngokuthi umnyaka lo kube lokuhlukunyezwa kakhulu kwabantu.
I think in the history of Zimbabwe, asizake sibone isosha lingene emgwaqweni lithwele umbhobho. So kwalo nyaka kube buhlungu kakhulu, and masikhangele ngoJanuwari kwabotshwa abantu abadlula kubo 957.
Ungathi yikho sokubulele na intuthuko yomnotho welizwe?
Kakhulu sokubulele kakhulu, ngoba akula muntu onga-investa elizweni lapho kugijima khona ipolisa anytime. Akula muntu onga-investa abangekho shuwa khona, ngoba kathesi sikhuluma kunje sokule new currency zinidola, asazi ukuthi ikuyini okunye okuzatshintsha kwezomnotho welizwe, ngoba na izinto zitshintsha zinjalo. Wonke umuntu uyabe ekhangele emile. So ezomnotho welizwe sezi-affecthwe kakhulu i-policy inconsistency lokuthawa kwabantu khona lokhu. Akula muntu ongafaka imali yakhe njengayinaleyo.
Kodwa abanye phela ngabathi usezamile ukuthi aphathe inkohlakalo ngokubeka ama-commission.
Sikubonile khona lokho, and njalo masikhuluma ngezakhe ngesikhathi ngena e-ofisini wathi ufuna ukuyitshintsha iguqule. Sabona abantu bebotshwa esithi i-catch and release, bayabotshwa baphuma ekusasa.
Abanye njalo ngabathi izijeziso zenotho ezabekelwa iZimbabwe ngamazwe angentshonalanga ngokunye kokongezelela kunhlupho zeZimbabwe.
Kuyangezelela njalo la ihulumende akala mzama ayenzayo ukuthi at least athi respect ama-human rights, ngoba sinanzelela ukuthi izibhera ikakhulu ikhuluma ngezinto zona lezi zenzakala kathesi eZimbabwe, ukuthi abantu bayathunjwa, abantu bayatshaywa.